thina njengeparty iZimbabwe People's Party sibona ukuqondile okwenziwa ngumama uMduli. Uma ekubona evuma la inhliziyo yakhe imtshela ukuthi kukhona ungahambanga kuhle kumbe okwachithakalayo ngesikhathi icazelo lithathwa kulowo babuSmithi omhlophe. Uma evuma yena ukuthi uyakubona kumele ubaba lo ahlawule kuyinto enhle. Vele empilweni kuyadingeka ukuthi abantu bakhulumisane umlotha baqondise okonakalayo. So ukukhokela okunjalo sikubona kuqondile ngoba kuyasifundisa kuyasithengisa ukuthi ungumama ofunda uba nexholelo nokuxolisa.
Ye bakhona bakubandla leZANU PF abazathi uMduli usethengisa liza kubamba njani khonokho?
Kula kuthengisa kukhona ilizwe lokho likhona kuthiwa iZimbabwe. Lokhu kubuzwa umuntu omnyama umgazi kumele zehlukanise ilezi umhlaba nezinto impahla zamakhiwa ezaziphakathi emapulazini. Indlu yekhiwa, inkomo zekhiwa, izimoto zamakhiwa azomhlaba lo okwamele uthathwe ngabantu. Abantu kwamele bethathe umhlaba ngokwawo. Umama uMduli akhuluma ngakho la impahla azomhlaba, impahla yomuntu. Impahla yomuntu yaze kube umhlobo bani kumele ayiphiwe nxa yachithakala, kumele ayiphiwe umnyazi. Ikuze umoya wakhe layo lempilo yakhe layo iqoqeke aphile kuyaphambili.
Ye, kodwa ubona ngazani-ke khonokho kungasebenza yini ukuthi abanye begcine belabo besenza khonokho ukuthi behlawula abalungu lapho?
Lokho sokuzaba ngenhliziyo yomuntu ikakhulu abezele bengabezami azibajayelelanga ukuthi bakwenze lokhu, azibakhangelelanga ukuthi bakwenze. Baqale kudala bethatha impahla, bathatha impahla zakozaphu, zamazitra nezabanye zezabantu abamnyama, omawuriri, obani bani vele bakujayele ukuthatha. Yikho-ke labo abezami azikhangelelanga ukuthi bakwenze. Kodwa sikhalethe uhulumende, ikakhulu uhulumende weZimbabwe People's Party nxa ezengenile. Abantu abachithekelayo zimpahla zabo loba mbalile sukela kudala kubozaphu imitram nesize kuze kuzofika emathweni ona lawa. Unkulumende kazisele impahla yabantu ehlukanise umhlaba nempahla yabantu.